Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandana Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-18 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa intengo yokudla lempahla ethiyeneyo ingakhuphuki ngesikubu lezinsuku, uZulu ukhala ngokuthi umumo mubi ezindlini.
Intengo owakhathesi isasestable ayikaqali ukukhwela, kodwa esikubonayo ukuthi iZimbabwean dollar seliqala ukwehla futhi nxa siqhathanisa le-US dollar.
Ibandla lezanu PF lanqoba kukhetho olusanda kwedlula esigabeni seMathebeleland South, kodwa abanye bathi nga amabandla aphikisayo labazimeleyo bamanyana kwakuza kuba ngcono.
IMathebeleland South yikho lapho kuvela khona uVice President uMuhadi. Ngakho-ke ngalelo bazifica belomlando ukuthi isigaba esilo Vice President kumele ukuthi izanu iwine loba ngaziphi indlela.
Amalunga ebandla le-CCC athi alokhe kholwa ukuthi umanyano we-SADC uzangenela kucutsho ukhetho olutsha ngoba olwedluleyo lwalungakhululekanga.
Ngoba ukhetho lisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga. Kusenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki phansi intambo bafunge ukuthi ngokwenzekayo bazaza futhi bathathele lapho abasuke khona. Kodwa hayi, isitimela sesisuyile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa intengo yokudla lempahla ethiyeneyo ingakhuphuki ngesikubu lezinsuku, uZulu ukhala ukuthi umumo mubi kakhulu ezindlini. Bekusasatshelwa ukuthi ngemva kokhetho intengo izakhwela mahlayana ngoba abatshali bemali bethikaza ukuphathisa ilizwe ngenxa yompumela yokhetho ephikiswa libandla le-CCC kulandela imbiko ye-SADC lezinye inhlanganiso ezithi zafakaza ukungaqhutshwa kuhle kokhetho. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kujera utshele iStudio 7 ukuthi ngokuya kwesikhathi umumo uza kuba lukhuni ngoba akula mafekitali avulwayo ukulungisa ukudla lenye impahla.
Intengo owakhathesi isasestable ayikaqali ukukhwela, kodwa esikubonayo ukuthi iZimbabwean dollar seliqala ukwehla futhi nxa siqhathanisa le-US dollar. So kungaqhubeka khonokho kuzatsho ukuthi intengo izaqala ukukhwela ngamalanga alandelayo. So kumele sibili i-rate elikhona khathesi liqhubeke linjalo ukuze intengo ibe stable, ihlale stable always kachana.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani iminyaka emihlanu le elandelayo phansi kukahulumende yenalo singabona umnotho welizwe uthuthuka na njengokuthembisa kwabo ngesikhathi sokhetho?
Nxa sikhangele kumele simelele ukuze sibe kwazi ukuthi uhulumende ufuna ukuthi athathe i-economy esiya ngapi, ngoba khathesi i-cabinet isile 1 week asikaqala ukubona ama-announcements amakhulu kakhulu. Ngathi mina kungaba lokusebenzelana phakathi ukahulumende le-business lezisebenzi i-economy ingathuthuka sibili, kodwa kungaba le lokungasebenzelana kungaba lokudonselana ikakhulu okukahulumende lezisebenzi kuzaba nzima sibili, ngoba izisebenzi zizaqhubeka zikhala ukuthi imali abayitholayo inlutshwana. So kumele uhulumende ahlale phansi labosomabhizimusi lezisebenzi babonisane sibili ukuthi ukuze i-economy ithuthuke, ukuze sibe lamanye ama-sektari angavulwa, lenye i-industry engavulwa, singenza njani. So kuzamele kube lokukhulumisana okukhulu njalo kuzamele sibe namanye ama policy pronouncements avikela especially isebenzi ukuze zingabi ngabayanga.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho ubekhuluma icingweni le studio 7 eseHarare. Ibandla lezanu PF lanqoba kukhetho olusanda kwedlula esigabeni seMathebeleland South, kodwa abanye bathi ngabe amabandla aphikisayo labazimeleyo bamanyana babezathola izihlalo ezithe xaxa. Phakathi kwezigaba ezilitshumi lambili ibandla lezanu PF lathola eziyisitshiyagalombili 8, kuthi LSCC lathola ezine. Kwezinye izigaba ibandla le-CCC khona le eMathebeleland South lanqotshwa ngamavoti amalutshwana kakhulu. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
IMathebeleland South yikho lapho kuvela khona uVice President uMohati. Ngakho-ke ngalelo bazifica belomlando ukuthi isigaba esilo Vice President kumele ukuthi izano iwine loba ngaziphi indlela. Kanti-ke la i-opposition iyayincedisa izano ukuthi iwine, ngoba ungabona ama-candidates afakwa izano. Izano ifaka abantu abalomkantsho, ifaka abantu sibili abalesisindo ukuthi la ku-community ngabantu abazakalayo, abantu abaziwayo ukuthi kabadingi imisebenzi ngokuya ephalamende, abadingi imisebenzi ngokuya kukhansili. So kunengi okuyizinto okuyikhona okuyimbangela, njalo uzakhumbula ukuthi ku-opposition khonapha nxa sokufika ezigabeni zokuthi sokuyiwavotwa, isikhathi esiningi into eyenzakalayo yukuthi ama-candidates ama-political party, uyafica iparty ifaka iyodwa ifaka ama-candidates amabili, iparty ifaka ama-candidates amathathu. So yikho kumele ukuthi abantu bekwenqabele lokhu. Ngezinye zezinto ezinikizana u-PF amandla okuthi ithola ama-constituents wonala ewathola ematimatsawuli.
Phandle kwalokho esihlala sikuza ukuthi abantu babambane, siyabona ngani lokhu kuyehlula, kuyini okunye okungenziwa?
Into ekhona vuka Gandhi ukuthi kumele ukuthi ke sidingisise imbangela yokuthi kanti okwenza sihluleke ukubambana kuyini. Into esegcekeni esesiyazi ukuthi siyathi kunje sihlale phansi sivumelane singabantu besigabeni ukuthi hayi bafowethu, nxa kuyiwavotwa kasingeneni sonke siyesebenza ngaphansi kwezaphu, ngoba yilo ibandla elimele abantu bakithi ikakhulu njengoba sonke sisazi. Uyefica omunye umuntu sehuga abantu sewahugela kwakwakho okunye okuyinto ekuthi ukuthi hayi bantu wozani ngapha, izaphu kayimelanga abantu, izaphu kayisimeli ngalokhu, izaphu kayisimeli ngalokhuyana. Uzibuze ukuthi kanti nxa kuwukuthi yikho khonokho elikufunayo, why lingahambi liyejoyina enye i-political party evele emele khonokho elikhuluma ngakho? Ngabantu bona bababe isiningi labo ngabantu abasebenzela izano, ngabantu abasebenzela i-system, ngabantu abangafuniyo ukuthi iMathebeleland iyibambane. Silabo baningi bayakwenza basakwenza, kodwa-ke kumele ukuthi-ke abantu bonaba singababazi, kumele ukuthi sibaexpose, kumele abantu bebebazi, ngoba umuntu wonke ophikisana le mizamo yeMathebeleland ukuthi sibambane sibe imbumba ngaphansi kwezaphu ibandleli lodwa, sihambeni sibeni ngamafela ndawonye, woba kwazi ukuthi lowo muntu ngumuntu ozidingela into yakhe, kume ngumuntu ovele othunyiweyo abazosebenza eMathebeleland ukuthi iMathebeleland ingafi yabambane. So singaba lamandla lamasu lamacinga kanti ukuthi abantu bonabo sibabone impilo yethu izakuba lula, ngoba ingoma okumele ukuthi siyihlabele njengabantu eMathebeleland ukuthi nxa kuyukuthi izaphu ingafaki i-presidential candidate, ingoma kumele ukuthi ibe iliyane ethi yona kukhansila votele izaphu, kumember of parliament votele izaphu, kupresident zicabangele. Kodwa-ke layo izaphu kumele ukuthi inike abantu amasayini ukuthi hayi lingavotela ngaphi, kodwa kukhansila kumember of parliament ngoba yibo phela abantu laba abamqoka. Lamhlanje kunje siyakhala ngesigesi esenzakala esithole khona, lubala kuthiwa abantu sahlabela ngomanye sathi thina ukansila voteli zapu, kumember of parliament voteli zapu, upresident hambe zitaba ngele boxe. Lamhlanje nga sikhuluma ingoma, sihlabela ingoma ehlukileyo. Nga sikhuluma lamhlanje into ehlukileyo kanti. Ngoba ngabe kuthiwa sifake ekansila pa, ama city fathers. Hathi ukufaka ngolumpeni nje ngolozidingela imisebenzi, ufaka abantu ababuya esigabeni lapha bebuya bezothethisa abantu, bezodelela abantu, bezoyisa abantu. Abantu abathunyiweyo lapho ukuthi bezokwenza imisebenzi yobunke, bezama ukuthi benzele ikansila yethu phansi.
Hello ke ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwelebilitani. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi alokhe ekholwa ukuthi umanyano weSADC uzangenela kuqutsho ukhetho olutsha ngoba olwedluleyo lwalungakhululekanga. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla lezanu PF lesithi selidume ledlula njalo seliqalisile ukubusa okweminyaka emihlanu elandelayo kuze kuqutshwe olunye njalo ukhetho njengalokhu okuhlelwe yisisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Solani Njemnyama Moyo umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South njalo usanda khethwa ukuba ngusenetha waleso sigaba endawonye lo mnumzana Witness Dube owayekubandla le-MDCT kodwa osekuzana uPF onguye osungula lingxoxo.
Lokhu sikubone kusenzakala kusukela ngesikhathi ubonywa uMDC kuze kuzofika lakhathesi hayi nje ngomva kokhetho lisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga besenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki phansi intambo bafunge ukuthi ngokhetho bezayo bazazama ukuthi bahlasele lapha abasuke khona kodwa hayi isitimela sesisukile abantu bezimbabwe bakhulumile ubaba okade bambe intambo ubuyele njalo ubaba uMnangagwa nguye ozakhokhela ilizwe sisiya kukhetho oluzalandela ukhetho olutsha olukhona olukhulunywa ngabanye luzakuba khona ngomnyaka ka-2020 hatshi kungakafiki leso sikhathi njalo kumele sikunanzelele futhi ukuthi abe-opposition ibuqubulana kwembuzi zasibasinye kodwa iqiniso bayalazi ukuthi hayi kabaphumelelanga njengoba lubabona bekhona pha njengoba uSolani Moyo bengamasenator evumile ukuthi ukhetho lwahamba kuhle uVision 2030 useqalisile uhulumende kababaMnangagwa ngathi ngamafitshane usekhangelele ukuthi asebenze gadalala ukuze iZimbabwe ibe yi-upper middle income economy ngomnyaka ka-2030 ngimpe umfowethu uThuba Saka imanga lokuthi kathi yena njengoba na izolo beku-opposition namhlanje nje sekhuluma ukuthi abe-opposition siya kuphi yena okwakubala ukhetho lube khona akulongaziyo ukuthi ukhetho lolo kade sikilo kade kulukhetho olungakhululekanga kakhulu kuba khona kwethu okuba khona ephalamende sihambe ngendlela yokuthi abantu bezimbabwe yibo abavotayo kusalungiswa indaba yeigidini nabezanu-PF bakhuluma iqiniso ukuthi hhayi okwenzakeleyo akaze kwenzakale okwamanje yikho sithi imbuzi idle ikhanka esesikunanzelelayo ukuthi sisalindile ukuba lomhlaba ulungiseke ngibe sengikhuluma indaba yokuya ekhoti njengoba nayithilo into ekhoti kasihambanga ngoba singabakhalazi sizahamba njani ekhoti ikhoti yezanu-PF.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube uyacaca lapha umnumzana Moyo ukuthi hayi ukhetho lwalungakhululekanga ngakho kibo indaba ikapheli
into ze-opposition zilokutsotsi abantu batshaya inja befihle umphini azikho dandalazi nje njengomsila wembuzi lokho okukhulunywayo uyakhuluma khonapho babusolani ukuthi ukhetho kaluhambanga kuhle akula ngitsho kukodwa abakuphetheyo bacatsha ngumunu nje ngoba lulimi okuvele kumele balukhiphe nabe lawo indaba bengayanga lawo ecourt bafike babeke phela ubufakazi phambukamantshi ukuthi nampo ubufakazi ama-numbers ama-V11 athi onqobileyo ngulowo opposition vele lohlupho lokuthi ama-polling agents minyaka yonke bayadinga inkalakata zezimali ezama-polling agents bazidlele ngithole ngizangaphuma ku MDC umongameli wakho nehlale sithi imali leyo kuya political funding ngabuya sibhadala ama polling agents kodwa akabhadalwa ngikhuluma ngisenze njabe CCC ama polling agents angilaleleyo akwazi ukubhadalwa kodwa leyo mali ibandla labo lawaphiwa so ngabantu abangelayo I commitment ukuthi bangayinika lelo bandla ama V11 uDr Nevas Mumba sebemenza isadaki yena yedwa le report yakhe okuthiwa I preliminary report engakabi I report esithethwe ngokomthetho ukuthi ngesadaki umngane wabo umngane wabo Chamisa yena lo ukhokheli sisi umngane wabo abafana laba be DA kwele South Africa umngane wama American so umuntu okuthiwa I observer uyabe elande ukuzokhangela ayabe engalandanga ukuzokuthi ukhethwe belukhululekile kumbe belungakakhululeki lokho kwenziwa yisadaki isihlangene khona izahlala phansi isadaki itroika iqede lapho ithathe leyo report ibe siyisa kusadaki summit okuyinto ezakwenzakala ngomnyaka ozayo so akula nto nje yesadaki ekhulunywayo lapha kuba kunje mnyama uvela ngomunwe iqiniso elasi
elakho elokucinda mnumzana
sithembile ebenjalo le confidence sinayo sokuthi ukhetho kumele lukhale phansi kulungiswe indaba zezeki kulungiswe indaba yevoters roll kunxa isadaki ikhuluma ukuthi izeki ayibambanga ukhetho kahle azange ichizane ayibambanga ukhetho kahle bathi abezalo bavuka ngolaka bebona ukuthi bathi ungatshaya umntwana utshaya unina siyabuyela bheke ubuyele ebhini ngoba nabantu bazondile abantu bayakhala abantu indlala ikhona urhulumente wezanophefu wayehluleka eniyohluleka ngeke sime another 5 years sithothele ukhetho sakhangela nje
Hello ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla leCCC eMathopeleland South njalo osandakhethwa ukuba ngusenator waleso sigaba obexoxa endawonye lomnumzana Witness Dube owayekubandla leMDCT kodwa osekubandla leZANU PF bexoxa ke lo sithandekile emhlanga weStudio 7 Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi untombazana oleminyaka engamachumi amabili lanye uBrooke Brack Jackson omhlophe nguye okhethwe izolo ukumela eZimbabwe emdlalweni kanobuhle womhlaba iMiss Universe. UJackson uthole imvuzo embalwa egoqela imali engamadola angamakhulu alithumi US$10,000 evele kunkampani ethiwa Style by Mini ekankosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMini Yothabo Baloyi Chiwenga. UJackson uza kuyamela eZimbabwe embuthanweni ozenzelwa kwele El Salvador ngenyanga kaLwezi. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wacunulwa luluhlu lwabaphathintambo ikhabhinethi olwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Leli phephandaba lithi likhulume labasebenzela uChiwenga abathi ucunulwe ukuthi iningi labamsekelayo kabaphiwanga izikhundla kodwa Mnangagwa wazipha izihlobo labangani bakhe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi kulabantu abane abanakekelwa ukuthi bagalule bafa eCaribbean Dam ngomgcibelo. Kubikwa abantu laba bebesesikepeni besuka eNyawodza besiya eWafa Wafa Camp isikepe sizesigenquke. Uma manje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, linjani ngapho studio 7 asiyalizwa badala yasizama kodwa entando ukutsho mina ukuthi baninga kulo abantu abavotela uChamisa 1 million and something aso bantu abalutshwani lapho njalo futhi abavotela yena umnaka wabo baninga kulo 2.3 so ngezinye indlela ukukhona thina sadliwa sadliwa sivotela i-3PC kodwa sidliwe abazame laba abakhokheli be-3PC ukukhankasa kakhulu even emaphandleni lapho kungavele ngabafiki balele esikhiweni khona le mgwaqweni etshelelayo abafuni ukubuya ngapha kithi emakhaya yikwezidliwa bangakhali ngokuthi barojiwe kanti bazahlala bengabarojiwe eminyaka yonke njani sidliwe
umthwakazi omnyama ondlela zimhlophe asibingelele ukhetho selufikile lwadlula yebo njengokujwayelekileni nokuphevele kulindelekile kusele kukhala ngapha kithi ukukhala ematepheleleni ukukhala kwamthwakazi sasivele sazi wonke umuntu wayazi vele ukuthi kuzokukhala owayeyikhohlisa nje ethi kuzolunga wayevele eyikhohlisa nje ethanda ukuzikhohlisa wonke umuntu wayazi ukuthi vele bazowina bona labo mnanganga labo bawinile vele akusekho futhi okunye kuye kuyabe kwenzeke ngikhala kakhulu ke nakho kungikhalisayo ukuthi thina ematepheleleni kwamthwakazi amadoda awasekho amadoda awasekho amadoda akhona ngavula imlomo ekhala kuphela athatha izandla enze umsebenzi akhulule isizwe sawo akhulule abantu abawo aphela kwaphela ngamaqhawa kithi uNkulunkulu wami uyawakhumbula
yeye studio 7 sabonani basakazi kanye labalaleli bakhona ye uyabona leyana into eyenzakala koBulawayo iBulawayo isihambile uyabona into okuthiwa iBulawayo isihambile amashona seyithumbile straight ngokuthi bantu bakithi imali kelwa especially nabantu besindebele imali kelwa ukuthi akelekeli ukuyilandela amashona emuva fundani lani ngerikhokhela amashona uyabona ngibuye ekhaya bengisekhaya impela ngithola izikolo zakithi ezinengama-headmaster ngamashona ama-nursing ngamashona amapolisa ngamashona uyabona ngoba nje uChamisa edlile umnankagu koBulawayo la kuphe ezindawo ujabule uyafayina lapho khona ukuthi amandebele sesiwangena manje siyaqala ukwafinyeza manje amandebele siyagavuna ezindaweni zabo ngiqinisile ngiqinisile mpela studio 7 ngiyalitshela futhi lani bantu bakithi umqondisi wayeqinisile mpela ukuthi asenzeni ezinye izinto asibhekeni iphathi kamqondisi ke sizimbele njengamazulu uyabona into amazulu enjani kule SIP leyanika butho lezi ushengwe othunde bakwazi ukumela usiko lwakibo kodwa thina amandebele asisakwazi next ngendaba zokuthi sifuna ukulandela into eshona into emangelashona siyibonile into ephilayo uyabona into ezifana so asifundeni ukuthi lathi sibe lephathi yethu yamandebele uyabona le nto eyenziwa ama-supporters islanders yangithosa kakhulu iyangijabulisa kakhulu ngelilanga uma singabambana siyenzelani into izinto zingenzeka
uyabona le nto efezi leyi iconsepthoda 6000 yokudlala ingqondo zabantu since 2020 kuka MTC qala uvotwa kudlala ngabantu nje ilizwe liphethwe isigebenga ilizwe liphethwe imigurukudu yamakhehla lezizalukwane ezingenangqondo ma uzabona abantu becreata into okuthiwa yifezi i-organization ehambe ifosa abantu abahlabalaviya abahlupheka ekhaya labo bantu abalabantwana abangaphandle kwelizwe behlupheka ukuthi khona kuthiwa khona vota lapha ngenkani funa ukuthi khona sifona ukuthi uvotele bani abantu balambile baphethwe imidlalo emakhaya kuthiwa bathatha izithupha zabo bavotiswa ngenkani intando yabantu ayikho ezimbabwe and abantu bayahluya ukuhlukumezeka kubuhlungu kakhulu ukuthi umuntu u-5 years yonke ehlupheka kuthi ngelanga kufanele ukuthi akhethe upresident omutsha ozathatha ilizwe alifake endaweni e-right kodwa umuntu abanjwe ngenkani ukuthi avotele umuntu angamfuniyo oshuphileyo elizweni since 1980 bebulala abantu begugula unda kuze kube manje kulokho kukhutshwa kuthiwa uvotele izigebenga hayi kodwa-ke asazi kuzamele ukuthi abantu babone indlela ngoba ngake sisaqhubeka kuthiwa abantu bavota ukuthi ukungahloniphani lokho kodwa kuyokuwantebojwa izigebenga kuzamele abantu babone indlela ukuthi khona bayenza njani ukuthi abantu bakhululeke elizweni leli ngoba ilizwe likasolesolelezamfifle ilizwe leli ngelamazimba wonke kufanele kwenziwa intando yabantu nokuthi intando yomuntu oyi-1 labantu babantu ngiyabonga ukukhuluma ngumasenga ngilapho kobulawayo ikhulumi lamadebuzini
studio 7 njinjani right now siyaphisa le nto ekhulunywa ngumalaki lo ukhuluma into engekhoyo nje lakancane asezethu khonakhona nxa abantu behlukunyezwa kufuze ukuthi behambe be emapholiseni amaphoyisa akhona kuye wahlukumeza abantu izalo zingathisa ngani abantu vele sigcwele emazweni ngathethi khona lapha sizama ukuphandela abantu abethu izimoli zethu sisebenza nzima sifike siyakha izindlu khona ngale emakhaya imali esizithethe emazweni besibhadalisa imithelo ngaphezulu kokwamandla abasibhadalisa isiningi RTGS yabo nje imali engasebenzi bafuna amayouth abefuna amarandi kukhuluma amanga nje into engekhoyona lowo muntu angazi ukuthi kathi bafika basuka bethabeleni kuzane uma sebengene kuzane yini ebathabisa kangaka benza beze bekhuluma amanga
sibingelele enkundleni ithi litshona njani basakazi hhayi siyayiza indoda le okuthiwa uyitiness Dube iwumana oyitiness Dube laba ngomandawo labantu abahamba bedinga lapho abangathola khona amagqatha uyamuzwa nje umuntu wakhona lebe khuluma nje ukuthi uyaziwumanela nje ayikho into ekhulumayo kodwa kukhona ukuthi witness Dube izalo ingeke ithuthukise ilizwe noma sokutheni umlomo wachapha ufula ugcwele abantu baseZimbabwe basazohlupheka okwedlula lokhu abaphakathi kwakho wena yebo uzawugcwalisa isisu sakho ngoba yikho okukhulumelayo kodwa iqiniso izalo ingeke ibuye futhi iguqule umnotho waseZimbabwe labona labo i-opposition owabaleka kiyo usuzibona wena njengomuntu usekhenali ezilong ungasebenzi labo ilizwe alisoze lithuthuke witness Dube akungeke kwenzeke lokho into okufanele ube yazi leyo ukuthi khona labantu bakho witness Dube uzabathila ngoba khuluku ukudlayo ngelanga uzaphela inkukhu lezo zidlaya ama-chicken ini lawa kuzafika ngelilanga ukuthi anjani akuqumbisa ugijima uyesibhedlela ufika uswele umuthi iparasiti bebe sebekugibeza akumbuza kuye China la uyelatshwa khona mhlawumbe yinto ekhulumelayo kodwa ilizwe lingeke lithuthuke.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ukutholakala elecala ukwenziwe indodana kamongameli Joe Biden uHunter sokuphe ithemba abebandla lama-Republicans abathi umongameli Biden ulecala lokusebenzisa isikhundla sakhe ukwenqabela ukubotshwa kwendodana yakhe. UHunter wephula umthetho ngokuqamba amanga ukuthi kasebenzisi izidakamizwa lapho efuna ukuthenga isibhamu. Umthetho uthi umuntu osebenzisa izidakamizwa akumelanga athengiselwe isibhamu kodwa uHunter wasithenga. UHunter wetheswa amanye njalo amacala ambalwa okusebenzela amazwe aphetheya engabhadali imithelo. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Busani Ntini saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lolu.
Yebo kunjalo owathesi akula evidence esithuthile efaka uPresident Biden ukuthi esasengu-VP kusukela mhlawumbe ngithi u-2009 ukuthi wayekhanya yena e-involved ngalawa macala i-corruption abakhanya bethu umntanakhe waye eyenza. Ngombono wami mbona ngani nje ama-Republican njengoba ngishilo phambilini i-political season ekhona u-2024 yeza ama-Republican adinga into yokukhampena ngayo so bazozama ukuthi befake uBiden udaka as much as they can ukuthi bethi hayi u-corrupt kodwa ngombono wami mbona ngani nje bona yiba bazilethela okukhulu noma singananzelela ibona i-presidential candidate yabo ekhanya iyo engaphumelela Donald Trump yena nguyola ama-corruption scandal adlula lapho. So bona bafuna ukuthi bengani bathi hayi u-Trump lo Biden bayafanana entweni ze-corruption lokunye lokunye. Yikho engikubonayo njalo u-Speaker of the House I think under pressure from ama-hardliners ama-Republican. Bayakhanya ukuthi u-Speaker mhlawumbe uyabona i-evidence kayikho njalo lama-Republican ayabona ukuthi akula evidence khona kodwa ama-hardliners abe-conspiracy theory bafuna ukuphusha loba kunjalo.
Lo-ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-New York ngapha kwele Melika.
Yo, sale nondini. Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the death that I stay clean, and I know the hate that I stay lit. For 4 years when I lay low, get somebody get a chance to blow. I got the lamans and bad and cut down and jungle and bobo. But look, but since I'm a king, but telling young. What in the mean about thinking about what? What in the mean about putting my tongue? Shit, they give me shallow. I don't know the feeling of a poem person about putting and you put up a cock. When was the link, just a couple of covers of political cock. A pop of a tongue, a single lingo of the telling and best. Not a song, I tell them as well and best. I shall tell him pep, and look up a little as well as pep. But look, I'm telling you, there's a one number. As well as he cut it in up, double broad, the level is high, and one of them is a particular long bumper. Every time we sit and he tells him a lesson, and knock out the heart of the master, the passion, and brothers is cutting and cutting the push and the rapping, the cutting is stuck at the bunting. You go balloon, from over my mama move, handle by tools, the belly by groups, the eight, when it's up in the boots, oh my god, you're going across. I'm not the kind that you want to cross. When I go back, I'm a predator, I crowd me a bury and force to carry across. I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless goddess.
Our keyway has to be like a little to the lamp, Sanji, but I guess you can get scanning, so was in the uZulu isikhathi njengoba ngitshilo asavume lokuthi siliphe nje zona lezo indaba ebezikhona. Hayi, igama lami nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7.